Hayi ngiyabonga thuba ongiphelona ngibingelela abalaleli ngingomunye wakhona osebenza lo baba uChabangu ubaba uChabangu asibatha kulolu party saqala si MDC saba yi MDCT saba yi MDC Alliance sasuka ke sayenza iCC iCCC iparty yezakhamizi mina lo baba uChabangu labanye sibenza labo sangena ku program yama stages phose wonke okukhetha amakhadideni okuthiwa yibere kamana safila wonke amafomu saqualifya ukuba ngamakhadidenti kodwa ekugcineni sezwa kuthiwa hayi sokulabanye abakhethiweyo azizange sonke sinika ithuba lokukhumisana umlomo umlotha ukuthi labo asingasoze sibabeke sibathini laba abanye ukuthi nxade winile kasabekwanga akubanga lelo thuba pho sasesinanzelela ukuthi kulabanye abahange ubaba uChamisa abamsurroundileyo iningi labo la bangena yibo laba obona hayi sesibadobhile ngamunye ngamunye ukuthi hayi sibacele ukuthi kababuye bazochasisela uZulu ukuthi kwahamba njani yikho ke sesiya kubhayelection elandelayo bona labo abantu abaziwayo ukuthi yibo ababekhethwe ngabantu yibo abazangena kuma primary akhona bengangena kulawo asingake sibalele ukuthi ngama primary ngoba vele hayi senziwe siyasuthiseka ngakhonokho ababekwezile sesibabeka endaweni zabo
manje labo elithi lakhethwa elithi bakhethwa ngabantu bazavuma yini ukumela ibandla njengoba lona ibandla lalingasabafuni selifake abanye ukuthi bancintise
hayi sesikhulume labo phose bonke bayavuma ukuthi babuyele endaweni zabo ngoba bonke bebefuthelene ende siyafonelwa phose ilizwe lonke bathi kabaphathwanga kuhle bonke labo bantu so khona sizangena ngama province wonke nje sikhulumisana loZulu khulumisana labantu babuyele endaweni yabo iparty ibuyele lapho abantu ade bekhangela ukuthi iba khona siqhubeka kanjalo umnumzana President uChamisa hayi thina kasilahlupho laye sizimisela ukusebenza laye sizimisela njalo ukukhuluma laye lanxa nje abamhangile abafuni laye bamgombolozwe galalo ithuba lokuthi akhulume lathi kodwa thina njenge CC sizimisela ukuthi sikhulumisane laye sikhumisane umlotha siqhubeke siyaphambili.